uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza ithoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo athi ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanganiswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu abababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Babajuma uyamuzi uyakhuluma lapha ubaba uMlalazi. Akumphendule khonapho Juma wamafishane.
Ngithanda ubana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu lalowo ngusichoxa senza konke, but na uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi, hhayi mina ngingeke ngakwazi ukuthi siqhubeke sikhuluma ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi i-respect iqakathekile especially abantu ebantwini abadala. Yebo, ngisay that Mthembu. It's okay to have different opinions on anything. President ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emmerson Dambuzo Mnangagwa. Okugcweleyo kakhulu kunoma yidemokrasi yangikona phela. Ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nawo. Kube labanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana umhambe. Yikho kazathi hayi ngizazama umncinga bona laba abafuna ukungincenga ukuthi bencingeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula. Which is all correct. And ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo. Sekukhulume kaminenginengi ngamuvana ngani. So angazi nje ukuthi kanxa umuntu ezikhulumela njalo omunye umuntu awusubuya sekuseqasa ukuthethisa sekukhuma ngamadlwane ngokudlala seZimbabwe, just raising emotions like kodwa i-gaslighting ngokana ngesikhiwa. Mina kamuzi, mina I always believe ukuthi nanxa sixoxa la asixoxeni ngemibono ezombono wakho ngombono othethe komunye umuntu, but in all that we do it
yes, siyakuzwa kakhulu kolide.
Asithi lutho ngokwenza khona okubalile.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide. Mlalazi uyakhuluma lapho kolide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho, njalo khonokho ukuthi umongamela akwenzayo ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhadi nje ogolide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama-beneficiaries of a corrupt system esibuleli ilizwe. Sikhumbuzane thuma ukuthi ama-beneficiaries e-system yeZimbabwe is a handful of ZANU-PF supporters. The rest of abantu beZANU bayahawula ama veti be displayers wabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Uma sikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphethela, and then uyothola umongameli ephendula jokingly. Yikho kwenza size sithi hayi la ngamadlwane, ngesiNdebele bathi ngisakuvukela umchilo wesidwaba. Yikho lokho okwenzakalayo. Ilizwe liyilokhu, honestly Golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence. Silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla, silabantwana abafundela ezindlini ezidikikayo, amatitha ahawula, kodwa silabo Winkinel Jivayo, kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba abahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu. After 40 years you still doing ama-handouts. Yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela Golide, ukubana la ngamadlwane. Yikho ubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi u-2030 lale nto elihlale liyenza Golide kathi leyo pambeli kasifiki njani?
Yes, siyakuzwa Mlalazi. Baba Golide vala ngamafishane ba.
Well, njengoba ngishilo mina umongameli yezipronounce usemkhulumile yena akusenhliziyweni yakhe akuzwayo njalo akufisayo. Laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhliziyweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo. Yi-democracy nale esiyidingayo. Kukho konke lokhu asikwenzeni kungelangxabano, kungela kukhombana ngemini, kungela kuphoxana. Impumela izabuya ekucineni njengoba ishilo thina iphathi yethu siyiphathi ehlelekileyo kakhulu. Silenona yi-Congress eyiyo ekhetha ubukhokheli. So i-Congress le ikhona ngo-2027. So uzime ukukhuluma ngendaba leyo kathi ezivele is too early. Kanti sasike sifokasele ngomkhonomi. Sifokasele lona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo. Sikhangele imigwaqo le ehlileyo le. Sikhangeleni konke ongabe kusihlupha. Sifakizela nethu ndawoni njengabantwana beZimbabwe ngoba asisoze lakhiwa ngomunye umuntu. Lakhiwa yimi lawe. So sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe. Then 2027 iyabuya icongress kuzakhethwa okukhethwa khonaphana kuzaphuma okufunayo khonaphana.